ngesikhathi sokuthisa izizalwane zezimbabwe ezihlala engilandi zihlangane nandawonye emadolobheni ezihlala kuwe zithisa inyama zixoxa ngento ezijiyeneyo kuhlanganiselayo kwenzakala ekhaya ezimbabwe ezomnotho imisebenzi kunye nenhlalakahle yazo kwelebhilithane isikhathi somqando sitsho ukuphela kwakho konke lokhu ngoba lezindawo zokuhlanganela ziyavalwa size ziyevulwa ngomnyaka ozayo ngesikhathi sokuthisa njalo limpelasonto yakuqala kukamfufu ibingokugcina kosa lonyaka njalo abantu abaningi bakhala ngesizungu abazaba laso ngesikhathi somqando unkosazana nonhlanhla ndlovu obehamba lemuli yakhe ungomunye obesemahoseni awephamzwimbo edolobheni lesilawo
hayi yona siyibonile isama sibili nansiyana kodwa isitsholobela kodwa kungasenani sikholisile kusiphila ithuba lokuthi ke siphume labantwabethu siyekwejisa labangane lezihlobo
omunye olendawo yamahoso ebirmingham okuhlanganela khona amazimbabwe okuthiwa ekhaya umnumzana anele xaba uthi uzulu ukholisile uthunqiza intuthu ukuvala amahoso alo nyaka sokusitsho ukuba ubunandi buphelile
hayi ubunandi dunya finish siyabonga msakazi isama hayi yaphela elizweni likakhwini sesilinde sibona isinow sakhona lesi mayi babo kodwa-ke kungasenani
sikholisile
bafethu liziphathe kahle lizigcine kahle sihlangane next summer again bekumnandi kunjalo hayi okwamanje e-UK lapha sokushikishwa madoda sesishikishela nje ukuthi next summer sibe mnandi sikholise njalo njengalokho ukukholisa ezikwenzileyo manje kuyabongeka bafethu liziphathe kahle siyabonga
unkosazana dorothy moyo naye obewosa inyama elezi sande babakhiwe nabangani bakhe yena uthi baphume ngobuningi ukuthi bayewosa ukugcina bavalelise isikhathi sokuthisa
namhlanje ilanga lokugcina lesama sesikholisa ukuwosa nje okokugcina nje namhlanje njengoba nje umqambisi ubuya sikholisile sibili sizaze sikubone ngomnyaka ozayo sibonge nje laba abasoselayo bekukuhle
yebo kambe uzulu uyazithanda indawo lezo ohlanganela kudliwa kodwa kukhona abasolayo ngokwenzakala kulezi ndawo umnumzana dingilizo fuzwayo owaziwa ngokuthi ngubrabudas uthi kuhle ukuba nendawo zokukholisa abantu bendawonye kodwa endaweni lezi kulonyeyo kakhulu osokudilize imizi eminingi
angubrabudas apelandan hayi sama siphelile iphelile nje isama iphela lobunandi bonke obabe bukhona ngesama umqando sofile kodwa siyake siphumule ukunyeyana okusemaphathini lapha lokuqalisa ubuzanka babantu hayi UK man siza kuthini ayihambi isama sazisayibona next season but hayi khona sikholisile imizi ichithekile abanye bathole imizi khonaphana kodwa hayi sesiyangena emqandweni sesibuyele ema-shiftini sokusetshenzwa futhi njalo ubunandi sazisebubona khona next year
indawo zamahoso kwelengilandi zenziwa ngesikhathi sokuthisa kuphela lapho ilanga elithisa likhiphe imihlanzi emanzini yiso isikhathi izizalwane zezimbabwe eziphuma ngokuningi zisiyahlanganela ndawonye zichitha isizungu ziqolotha zijabula kuxoxwa kuxokozelwa kudliwa njalo kugidwa yiso isikhathi esibakhumbuza ekhaya nanku ngokuqala kwenyanga kamfufu umqalo sisithi qoki manini kancane ngimele isitudio 7 elondon ngingu-ezra chisa sibanda